ekhuluma nomsakazi wethelevishini kwele South Africa owe-ENCA umphathintambo ogatsha olubona ngezaphandle kwelizwe unkosikazi Maite Nkoyane Mashabane uthi umongameli Mugabe wakhethwa ngakho kusezandleni zezizalwane zeZimbabwe ukumkhipha sebenzisa ukhetho nxa zingasamthakazeleli.
Kuzodingeka ukuthi izizalwane zeZimbabwe zenze ezikubona kufanele zisebenzisa ukhetho. Thina enhlanganisweni ye-SADC sikholelwa embusweni okhululekileyo obuya ngokhetho.
Selokhu uqale ukutshengisela ayanda amazwi ezizalwane zeZimbabwe ezithi njengoba indubo esezibangelwe kwehluleka kombuso kamongameli Mugabe ukulawula ezomnotho lezombusazwe zibangela ukuthi izinkulungwane zabantu bebalekele kwele South Africa, kungcono ele South Africa lingenele. Kucatshengelwa ukuthi zedlula izigidi ezimbili izizalwane zeZimbabwe ezihlala loba kusebenza kwele South Africa ngemva kokubalekela ububi bezomnotho lezombusazwe eZimbabwe. Linkulumo kamphathintambo kaMashabane isicunule izizalwane zeZimbabwe eziningi ezithi ele South Africa yilo elabangela ukukhula kwenhlupho zeZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli wakulela uMnumzana Thabo Mbeki etshela umhlaba wonke ukuthi akula ngitsho lolulodwa uhlupho eZimbabwe. Lobanje abamabandla aphikisayo beqinisa ngelithi uMugabe wanqoba ukhetho ngemva kokuqilibezela, umphathintambo Mashabane akakukholwa lokho.
Le into yokuthi uMugabe waqilibezela ama-elections yena wanqoba nge-70% kunzima ukuthi abantu bayizwisise.
Kodwa izizalwane zeZimbabwe ezibalisa unkosazana Nomsa Ncube zithi kusobala ukuthi uhulumende wakwele South Africa uzimisele ukuvikela umongameli Mugabe loba sekusitsho ukuthi abalekele iqiniso.
Akusilo qiniso ukuthi ukhetho lwahamba kuhle ngoba iSouth Africa layo ikwazi imhlophe ukuthi uMugabe waqilibezela ukhetho. Thina njengamaZimbabweans sasingelamandla ukuthi simsuse esikhundleni ngoba lalabo bonke abaqhuba ukhetho bengabakhe.
Lenkulumo kaMashabane iza ngesikhathi ibandla libusayo kwele South Africa lalulithwaliswe nzima ngamabandla aphikisayo. Ekhethweni lamakhansili olusanda kwedlula, leli bandla lanqotshwa ngele Democratic Alliance emadolobheni amakhulu abalisa iCape Town, iPretoria leNelson Mandela Bay. Lamhlanje amabandla aphikisayo kwele South Africa amemezele ukuthi asebumbe umanyano oza kwenza abe yiwo akhokhelayo emadolobheni edlula amachumi amabili abekhokhelwa yi-ANC ngaphambilini. Lokhu kutsho ukuthi le dolobho leJohannesburg lapho i-ANC ebinqobe khona ngamavoti amalutshwana lingahle likhokhelwe ngumanyano wamabandla aphikisayo. Melestulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.